Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Mfufu 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale beleCOVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane nendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Asibakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi ama-fridge ayasebenza landani njalo nina sesibuya ku-coronavirus kule coast.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zilolwazi i-COVID-19 kodwa zithi kunoobandeni izoziso zokuzivikela. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukela namhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232. Sebezi inkulungwane ezilishumi ezisiyagalibili.
There are some lessons that we must draw from this.
Kusobala ukuba abathelelana iCOVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusiyo yodwa into okumele yenze. Sihlolele umkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalalo umkhuhlane.
Land where there's COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi ifundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini bemaphandleni bona abayekethisa iziqondiso zenhlanganiso ye World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough,
wonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalumkhuhlane kumele ahlole. Kumele abantu bahlolwe sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolumkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our heads together.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uZulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lomkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu leli lakithi lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke
imaskumne munye lana ekhulwini i-94%.
Unkosi Khona DBT womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alila mali yonga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapho etsholotsho laselubanele ade sisebenzela khona into abasebeyizwile, kodwa uhlupho lukhona yikuthi khona nakuthiwa akugqokwa ama-mask, nakuthiwa emavinkilini lapha akusanitizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitize njengalokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi na ukuhamba njengase-etsholotsho business center laphana, amashophu engawangenayo anzayingibone kusanitizwa ngoba also mabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landani njalo. Nina sesibuya ku-coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi sokufanele indawo kubakho nxabe siza ezindaweni ezinjengabodorobheni zulu. Inkinga esikhona ukuthi kade simhlabathini sokomi uzathola ukuthi amabhola wayekwanisa ukuthola amanzi kubo 35 meters, but aleso kumele ukuthi esibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi. Then kusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters yakukhiphe emalini. Ukhansila ka-ward 26 elubane laphana wayesele sithi khona i-ward yonke about 270 households ile mabhola amabili. Sebehambela amanzi lapha, bahambela amanzi okugeza, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingaqhawulani kakhulu ligeza izandla lani lani, hhayi konkana kuhle kube ludube ngoba umuntu uyathe kuthe ukuthi ubona kukunje amanzi uyathatha 8 kilometers away. Uthi ubone ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya aluchiphanga.
Etsholotsho njalo elubhane izinto zimenjani ezikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka lube khona ukuthi kulesi sikolo esadlula kiso kwakungabo 11 ekuseni wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayaziqoqela lani lani. So konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right na sithi izikolo sezivuliwe zivulwa njani singancedisanga isikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna na izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana libafundisayo from umkhuhlane onjengalo i-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesi sikole etsholotsho lapha sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo i-PE lama-sanitizer, but for a specific number encane nje umuntu la esebona ukuthi lapha kulohlupho la ngcono mphathise lami ngale ndlela le ama-sanitizer la.
Unkosi khona Dibithi ngomsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni esetsholotsho. Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko u-Permanent Secretary uMnumzana Nick Mangwana uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angama500 US$500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhadelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi, abantu bakhe, kumbe umuntu oyabe ebhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection lapho siqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine. Izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengaye emsebenzini. Zilukandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lelami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump weMelika uphindele esigodlweni sakhe se-White House ngomvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu we-rally edolobheni le-Arizona lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19. Wathi ancintisana layo kukhetho lokudinga umongameli owebandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele Nigeria besola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni leLagos ngoMvulo, lapho abavimbe igceke lendizamtshina. Kuhlandla lezenotho uZulu uthi kumele uhulumende aqhakathekise inhlelo ezithuthukisa inhlalakahle yabantu ezifana lezimpilakahle, ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizinisi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residence Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iyeprimary lesecondary, lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i-$6 billion. Lanxa kungazakali ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzayihlela njani ibhajethi ka-2021, uDube uthi kumele afake imali enengi kunhlelo zamanzi lezempilakahle.
Esikhangela ukuthi uhulumende awuqakathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi amadamla isithupha akhangela uBulawayo kaseneli. So sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqediswa kwedamu iGwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangela ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nenge efakwayo ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ikuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana kwathiwa ama-cushioning allowance. Akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama-business, ngakho kumele ke siqalise kakutsha. Sidinga ke i-startup capital yokuthi ke njengama-informal traders kube lalapha. Cushioning allowance kuqale kwathiwa sizayiphiwa i-$180,000. Imali leyo khathesi ngeqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Jafet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abanengi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingala mithi, sibona abayanga bayezikolo ezikahulumende ezingala izinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe lanxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emasoni Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe, ama-exports nesiNgisi. kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Pepe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu kuseneliseka ngoba amankampani amaningi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo kawugcwalela mfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe amafactory labo yibo kanye abezani. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe umnangagwa laye engu-minister kamgabe bebulala besezenjalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye umnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2020.
Ilanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Unduna Nhlanhla yamangwendi wenyi ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yinduna yentaba dokumende emthethondaba waphezulu owe-High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane le nhlupho eziningi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo, ukugugudeka komnotho, ezombusazwe lokunye. Undiweni owelatshwa amehlo kulezi nsuku kwelebhilithane uthi kuyamangalisa okwenziwa yinhlanganiso yeMathebeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugura owundi. Asimuzweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugura owundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Ukhangela ubukhosi jikilili jikilili ungafika efela busi kumbe ngimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi. Kungaba inkinga esikolweni, inkosi imeli bekhona. Inkinga eclinic, inkosi imeli bekhona. Izilimo azithutshanga, inkosi imeli bekhona. Kube lomkhuhlane, inkosi bekhona. Imtshado, inkosi imeli bekhona. Amangcwabeni emfeni, inkosi imeli. Ithinta yonke into. So akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngale. Kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi lina bantu liyangiduba, ake liqondise indaba yenu laphana. Ayihambi kahle. Sengikhuluma sengizwile lami sengibonile abantu bami ukuthi baphila nzima kakhulu kalokho. Nxa ngakwenzi lokhu hayi babadube, ngaba ngcono ngigaxe ijazi yami ngibuyele lapho eNgland ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza sibili uzwe sibili kule ntshungutshu yokuthi wathi ngimele abantu ngibe induna yabantu kuyini?
Baba Dube ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa ntomdala. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina yabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okuningi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela. Empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwelakithi ngiyabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha, indaba singafikanga lapha. Yiyo into engithovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngilelihlo liphosa laphana ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kaMnangagwa ulungisa kuhle yini langodaba lokukarawundi lolu? Usokuthiwa sokumele kugejwe abantu abangcwaba alabo bantu ababulawayo.
Dube lokuyana hayi akukho emthethweni mntu omdala. Akukho emthethweni. Ilizwe leZimbabwe ukuthi ungesicala elinje wahlala eqini. IZimbabwe yonke yabaphansi ngaphansi ngale wayikhetha leyo impi. Kanti uhulumende ukhethi isithunywa sethu kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu. Yikho ke ukhatshana labantu kakhulu. Khatshana, khatshana, khatshana.
Kumele kwenziweni pho ndiweni?
The transitional administration. Yinto esiyifuna khathesi. Into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iparty yakho namhlanje mntu mtana. Ngakutshela ngingachaya amathambo ukuthi asoze ukhokhela iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile. Asifuni ukuzwa ukuthiwa nge-Government of National Unity, hayi le nto asifuni. Isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sesilapha ngenxa ye-GNU liyana. Kuke asifuni ukubona into leli noma kanjani. Thina sifuna i-transitional administration.
Lo ke bekungunduna Nhlahla yamangwe Ndiweni yomango wendaba zinduna limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 kulihlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho. Zisithi lokhu kukudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Idolobho leli likusiba ngasesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli COVID-19 lingemuva nje kane kweHarare eyiyo ekhokhelayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHabakuk Trust
isisize bakithi sesile 2 months singakaze sithwalele amabhimu esizinda asodwencane lapho abathwali izibo omadimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwali izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana izibu omadimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasola plan ukuthi beyenze njani. Sebethatha izibu leziyana kunuke endlini ngokuswela amanzi. Asawathi benze njani.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjengefuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi iservice lana ihlale ikusame level. So endaweni eziningi ama residential areas sesireducile ukubutha kwezibi so once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcinenini izibi zethu zenezo amaviki enalawo amabili nxa imota ibuya. Siyakhupha zonke izibi siyathatha akula umuntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahle izibi mahlayana lathi fuel yethu njengecouncil kwesi sikhathi yabe ingafikanga kwesi sikhathi njalo sabe sisaqoqa izimali zangkhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptwanga.
Leli dolobho lithi njalo umthwalo okumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi kundingeko ezithu zibi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai muriri rwechona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.